khona owaye khona ulizwi waye ngukulunkulu ulizwi waye ngukulunkulu mhlaba lo wawumnyama wamemeza bulizwi owathi makube nokukhanya ngelo ukukhanya kwabakhona wo mhlaba wawungakabi khona owaye khona ulizwi waye ngukulunkulu ulizwi waye ngukulunkulu mhlaba lo wawumnyama wamemeza bulizwi athi makube nokukhanya ngelo ukukhanya kwabakhona engabubani lo Oh, wayesethanda umuntu waphefumulela kumuntu uma usebethu komhlaba wadala izulu nomhlaba wadala umuntu waphefumulela kumuntu uma usebethu komhlaba engakubani loyo usalini nanini engakubani lo uthixo wesikhwele ubani lo Oh,